Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi amacebo okuvuselela umnotho welizwe ayenziwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yiwo asefake ilizwe ebunzimeni osobubangele uqonga kwentengo ezitolo lokwehla kwesisindo semali. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo ezitolo osokufike kusibanga esifana lesomnyaka ka-2008. Kwamanye amabhutsha inyama eyisisindo se-KG elilodwa nje kuphela isithengwa ngemali edlula iholo lezinye izisebenzi. Kuthi intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwela phose maviki wonke okwenza intengo yenye impahla ezitolo layo ikhuphuke. Umfundisi Ray Motsi wesonto ye-Baptist Church uthi okunye ukwenza kube nzima ukuthi amazwe aphetheya ayiphathisa ilizwe ngoncedo lokudla kawasaliphathisi ilizwe njengakudala osekuthiye abantu abaningi besendlaleni.
Okwakathesi akula ngaphandle kokukhuthazana nje kuphela ngoba labo abantu besonto bayalamba vele akula lutho kathesi vele lezinsuku kasisathole uncedo oluvela ngaphandle njenge isikhathi ezidlulileyo. So lakathesi vele kuyahlupha abalithwana vele abafundisi babayenelisayo ukuthi bancedise amalunga ebandla kumbe abantu abadubekayo nje. So vele hayi akusela usizo olunjalo. Hayi kunzima mnumzana vele ezindaweni eziningi umangoyi ulele ziko.
Omunye umama wakobulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi intengo isikhwela okungaqondakaliyo.
Hey umumo unzima kakhulu khathesi ngiphuma ebhujetheni isishebo ngithengela i-KGB 28 namhlanje ngiyithola isi-45. So ama-prizes akhona vele aseqansa kakhulu and lathi asisakwazi ukuthi khona ukuze azokuphelele ngakhi ngoba khathesi langazi ukuthi wena mhlawumbe engxenye ule mali yangaphandle zadini ama-rates vele awile phansi ngoba khathesi I think i-KGB siyakupha about 165 i-transfer kumbe 100 bond i-cash. So ama-rate akhona yalalokhu ephansi but ama-prizes lokhu ekhwela ngokukhwela kambe kuthiwe ngisithenge nge-Friday namhlanje ngikhuluma nje. So i-KGC $45 from 28 so kukhwela kwakhona sibona lathi kungekho justified. Zomchova nje ngikhuluma nje izolu uqanise ntambama waba ku-$5 isuka ku-$4 la ngazizama ukunegotiator vele abasavumi labo ngoba bakutsho ukuthi labo i-fuel isiqansile kakhulu imali labo iphelela ku-fuel.
Ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kujera uthi okungaba kubangela ukukhwela mahlayana kwentengo ukuthi ilizwe alila okunengi okungathengiselwa amanye amazwe ukuze kutholakale imali yakwamanye amazwe i-foreign currency.
Imbangela yokuthi njengelizwe sirelaya kakhulu nge-one product esiyithengisayo igwayi. Nxa isizini egwayi ingaphela uyabona ukuthi udubo lwama-US dollars luyaqala futhi abantu bayabengelawo ama-US dollars ngoba sirelaya nge-one product esiyithengisayo. Uhulumende aloba afake izimali ku-industry ukuthi avuselele ama-industries ukuthi sibe lokunye okuningi singakuthengisela phandle kwelizwe ukuthi sibe lama-US dollars. Uqonga kwentengo ukuthi abantu baye befuna ukuthi bathenge kodwa baye bengelayo imali ngoba ama-price amaningi angikhona aphekwe nge-US dollar. So uqonga kwe-US dollar emsikeni lapha yikho okubangela ukuthi intengo layo ikhwele ngoba into eziningi esizisebenzisayo zivela phandle kwelizwe. Thina asila esikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi sibe lenzuzo eyama-US dollars.
Ukuqonga kwentengo sokubangele ukuthi okunye ukudla okufana lesinkwa kungasatholakali lula. Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi kumele ilizwe lidinge amanye amacebo okuvuselela umnotho ngoba enziwa kathesi esehlule.